Lokhu kuyinto ebuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhothi, izikhalazo zabantu seziphelele emakhothi, kumele ziphelele ephalamende. Uzakhumbula ukuthi u-Ostalo Siziba labo Honorable Chibaya, you know, labanye abesekela abezwimba bakhutshwa bona bavotelwa ngabantu, ngoba sonke siyazi ukuthi amakhothi lawa vele alawulwa yizana. Njalo nxa indaba enje so isiye court service sikwazi izani zayenza ini uMathanda. So kusuka kube ubuhlungu uDemocracy, kusuka kube ubuhlungu kithi, kodwa siyaqhubeka silokhu sisilwa ngokunjalo.
Indaba uMnumzana Siziba labanye bengangena ngaphela kukhetho lolu bezimele babasibani?
OSiziba bangene bemelele iCitizens Coalition for Change, ngoba bathi bekhethwa mhla ka 23 August babemele iCitizens Coalition for Change. Njalo lokhu yisinqumo esathathwa lilunga phezulu kakhulu elephathi okuthiwa yi-Citizens National Assembly ukuthi abantu kumele beme beyi-CCC. So OSiziba labanye abancintisayo batshengise ukuhlonipha iphathi, batshengise ukuma lo President Chamisa, batshengise ukuma labantu beZimbabwe ngalokho asethe bakwenza. So asonto eyaba liphutha kumbe yenzwa ngemistake, hayi, yinto ebalulekileyo eyenziwa kakuhle. So sikhanyelela ukuthi hayi, xa ungahamba kuhle nencintiselo yi-Citizens Coalition for Change, babuyele ePhalamend.
Kutshoni kuwe baba Sibanda, njengoba wena ngomunye walabo abavinjwa ngumnumzana Sengezo Cabango?
Kimi awuzange kunyethuse, ngoba mina ngandlezi ngisaziwe ukuthi nonyaluyiswa siyaluyiswa silibandla. Uzakhumbula ukuthi thina vele i-election leli lika 23 August 2023 asizange sivumelane lempumela yalo, ngoba kulobu gwelegwele obenziwayo impumela kayiphumanga kahle. UPresident Advocate Nelson Chamisa wanqoba u-Emmerson Dambuza Mnangagwa, kodwa ke akasagcotshwanga ngendlela ehiyo. Istruggle sethu, ukulwa kwethu bekungekho ephalamende kakhulu, but besilwela ukuthi iZimbabwe ibe sebantwini ithathwe, ngoba athi silizwe selisemakhothi, ilizwe selisemabharakini, ilizwe lisebantwini abalutshwane.